Gande kuliqiniso sivile ukuthi senze ukhetho lokukhetha umeyo omutsha because athi sihlale isikhathi eside kakhulu singela mayor. Njoba umeya owayekhona wakhitshwa yiparty yakhe. Kodwa kuqakathekile ukuthi ngitsho ukuthi uphinde wabiselwa futhi nguminister. But ekubiselweni kwakhe ube ngumuntu ade seresignile. So uresigne ngo-March, thina sakubona kufanele in terms of the law ukuthi sikhethe umeya omutsha.
Nxa eresignile kutsho ukuthi lobu councillor kasongucounsillor futhi.
Hayi, ekuresigneni kwakhe incwadi yakhe icaca ukuthi yena uresigna ukuba ngumeya. Kuphinde futhi incwadi evela kuminister ekumbisela icacile ukuthi ubiselwa ukuba ngucounsillor kaward 9. Yikho siqhubekele phambili sazikhethela umeya omunye esimbona efanele ukuthi eparty isikhundla.
Yena engubani osekhethiwe?
Esimkhethileyo ngubaba okuthiwa nguRich Mguni, ucounsillor kaward 5. Nguye osengumeya wedolobho leVictoria Falls.
Udeputy wakhe ngubani?
Udeputy nguye ozame ukukontesta election efuna ukuba ngumeya laye wangaphumeleli. Ubuyele esikhundleni sakhe njengodeputy umama okuthiwa nguPatricia Mwale obe ngudeputy kameya lo ophumileyo. Nguye osele lokho engudeputy, udeputy mayor.
Ngalokho esikuzwayo ukubana kule ndaba yokuthi ubukhokheli bebandla bungani buyaguqulwa iSupreme Court, akusoze na kubangela ukuthi umeya aphenduke futhi yena lo osowasukayo?
Engaphenduka njengokhansela, but hayi okwamaparty leadership issues asikuchiyela ebadaleni ukuthi bekulungisise. Kodwa hayi kucacile ukuthi thina asikhethanga umeya ngenxa yokuthi lo ukhithwe yiparty. Sikhethe umeya ngenxa yokuthi umeya obekhona uresignile.